Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithiwe elatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesihlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoqozela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Ukuthi kuphela abanye ababesesayidi nikamna ngakho esikhathi eside bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu lalokhu. So umuntu yafisa ngakho uyaqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange umebelo nje kwam. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoqozela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamchina eHarare, umnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi kalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. Umnumzana Sikhala watshela umhlangano wesitalente ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esesitokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana lomnumzana Jacob Ngarivume webandla le-Transform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kwamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa li-promising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit wakhuluma izinto adlula kizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambonyela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify into ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje behosa bekomemoratana i-June 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asimesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba into esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyike sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizima zinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyike simesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sisasithatha silibandla le-National Democratic Working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi nje inhlanganiso silokho sibuyela siyaphansi kuma grassroots
ibuza abantu kubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe njalo lembono yabo masikhangelele umumo masiwewe opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sibisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile and nguye ozanceda ukudriver iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidecide lokuyikho abakufunayo then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. So kathesi njengoba sebuyile so thine sowumeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthini abantu bona bathini kuma grassroots then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala esixoxelaye eseHarare. Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutswangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnangagwa isithi kasoze ancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028, kulamanye amalunga ibandla leZANU-PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe owayisiphatha amandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupha leyo kungenzeka kulezi nto ezimbalo ezingaba impumelelo yalokhu ukukhuluma ukukhona. One, umongameli uMnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi makusenzeka kusasa ukuthi agcine ese nguye osebuyela futhi esetshintsha isekelo selizwe abe nguye ozathena mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili and nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale njengoba nje kumbhale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babe siya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele up noma wayese situsena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume and makukhangeliswa into wakhona asike ukuthi babe besenzela enye into but kuyabe kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma sizaya ngaphi thina kusasa. Okwesibili kuyenzeka ukuthi umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiyimbale enhle okungathi ngesilungu iligasi ukuthi athi yena ayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume ngoba indlela umongameli osowashona Mgaba tshona ngayo yayi lobuhlazo obuthize if ukuthi yilo liqiniso angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kaMthangwa ke khona masi kunazelisa kungabe kuyikuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethwe phambi kobuso babantu ukuthi izano yiphathi enjani elandela okomthetho noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza uma uliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeze ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona noma ke bangasho voice of the people bona babe kufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlala kunjalo nje ukuthi kunganyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo makungena uthiwenga ukuthi ukuthi phela abanye ababe society nikamnanga kwakho esikade esithi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu so umuntu yafuna singakuyaqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu Ingcwethi ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxelayo eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatha igama nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholocho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sivilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identifya abantwana abadinga i-sign language emakhaya, ngingaba identifya ke sengi fisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokho ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholocho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngeCholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba eCholocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye bugoga ukuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebengcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sephambi kubakhangela nje kuphela siswele kokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And sebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibalivindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathola amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulo bantu nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhulakhula mbijani ngengongumfana sesebisinkulu, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholocho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Kips Dube.
Salamukela kusigaba samasiko lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube lamhlanje lenhlanhla enkulu kakhulu lomnumzana wabusane Sibindi. Sibindi kunjani point?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siphilile, akusitshela uthi Sibindi uphela ngapi yini njalo umele inhlanhla zwe?
Yeah, hayi mina ngilijahe elikhulele kokulawayo ngithi kuseGwanda eGobadema. Ngisebenza lenhlanganiso iSave Matabeleland Coalition.
Yey, iSave Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlundwe eMatabeleland, ngendlela eMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland lokuthuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngakuchaza isiqho.
Nxa sikhangele kakhulu i-development, ama-policies, okuyikho okuyabe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona. So thina siyasenza i-policy analysis, i-policy intervention, okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, okuhamba kuhle siyakukhangela sikubone lakho.
Yes, okunye ongathi sisela kubona sikuthi lokho akuhambi kuhle lokho, kungabe kuyini?
Indaba zakithi ziningi. So into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged, le-marginalized from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho thina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonokho okwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonokho?
So thina inhlelo zethu zikhangela okuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyakhangela siyangena kubo African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then nxa sesihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapha okuyikho kugcina kusenza nxa kusokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho esikufunayo thina ukuthi kureforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, yabona ukuthi kulokunye khonapho ngokukhuluma sithi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivini. Kuyini ongani sokuvoxwavoxwa elifuna ukuthi kulungiswe?
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikulama public hearings special awumbuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto mele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi. Ngenxa yokuthi nxa ukuthi kuwe kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba zilendlela zazo ezikhinza ngayo indaba le. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma public hearings lawo, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi nomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufakwa abantu. So ayisonto sibinda ngaphongo suka nje ehambe ebhinge efike lapha kwafa abantu abangaki right asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele akunanzelele ukuthi kakumelanga aqhamukele agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umndeni ungawonakala uqase uhlangane wodwa oyinguyoni leyo xolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umndeni wona uthini.
Inza kunika ke umzuzu kumbe ngithi 30 seconds khonapho. Akusho ulimi ungazani luyadilika la isiNdebele, kuyachabalala sibili kuya ngapi nanxa lukhangela?
Wona lawo amalungelo futhi yiwo futhi esiwakhangelayo wona lawo, ukuthi iprogram yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebe livende, ngaze belikhalanga, ngaze bengawuphi umhlobo kuphi umhlaba, lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, kuvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes kube ngabantu abakhuluma la ngolimi. Ngoba kwezinye isikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayencediswa lese ku-public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacina engasakhulumanga okuyikho ke kumele athole uncedo kikho, agcine ebuyela lendlini angathola uncedo. So these are things esingakhona akumelanga sikompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe lesi sesifikile kumbe sesadlula, singatsho vele sesisemuva. So abantu lapha abakhona kabasukumi indaba le beyimele, kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa eSave Matabeleland Coalition. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mfowethu.
Yayi, lami ngiyabonga baba.
Yeah, olivalisa ngenjabulo uMthembu Sithembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala
hawatan
kwathini
aya utshela bathi salulande.
Salulandela
iwo lomsi.
Salulandela.
Loyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
zihlobo zami ezithandekileyo siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1:27 ukwenzela labo abangalamabhayibhile kumbe abayikhuthayo le ndaba kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa enguNkulunkulu wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lwesifazane uNkulunkulu uluthando njalo uyakunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani unothile kaunothanga ufundile kaufundanga uyini lesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi kumbe nje uyazihawulela uNkulunkulu ukhona khonapho uyakukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani ngithe mina uthando luyasilela ebantwini emakhaya emzini labe sihlala khona kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela kuxujwe igazi umuntu eshaywe emlonyeni azakukhithize amazinyo laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo abantu kabasathandani abantu sekuzinyamazana uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni egangeni ehlathini kumbe ezitaladini kungabonwa muntu kucimile ugesi kungcono ukuhlangana lenja kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho uye siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo abantu bazaphiwa lokho abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe labangane bakhe labebandla lakhe ekhohlwa ukubana lalowo ongasosihlobo sakhe ongasomngane wakhe ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu kambe ungezwa njani nxa usekusenzakala kuwe yikho izwi lisithi yenza kulo omunye lokufisa ukuba kwenzakale kuwe kuyakusizana ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo sathane lamunya vele linye ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu lesothando ngoba uthando luyasilela kwabaningi lusilela luze lusilele nakulabo abakhethiweyo ukubana bakhangele abantu ngothando oh baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu bedliswa imbuya ngolu luthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando asikhule thixo bunkulunkulu bakho bunye bubonakala ngothando ngoba wena unkulunkulu luthando siyalicela ke siyalidinga lolu thando oluvela ngakuwe ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Kwezemidlalo intathela izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu leLenders linqobele iBulawayo Chiefs nge2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo nguMalvin Sibanda kanye loPeter Mutua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge1-0 leDynamos ngaseColliery, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge1-0 leHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTel1 ufike emaphethelweni zingutshiki lobhanqa 0-0 enkundleni esakupva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonge impumela yemidlalo yeKhasileleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange. Umebelo nje kwauthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Unje kwa uqalelo nyaka ukuqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba elesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Banenga mathi kathi kodwa ngazithathela nale seduze eWange kona business ukuthi sivuselele njalo ibhora sinomsebenzi wokuvuselela ibhora eWange. Kwa players maningi kodwa amakhochi abuyayo ngumkhuba ucoach nayisiza evela kachana ubuya labantu then ama players ama locals now seswela lapha zadlala kule so lapha sibukuvuselela iplay it eWange sinabantu beWange ukungase sithatha phandle sithatha labo abaexceptional iwe.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elichumi lantathu. Unje kwauthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni yeqondileyo.
Okwakathesi siyabumba umnyango oqala ngisebenzela izese kodwa umango esesiwuhambile kathesi angumango umango omuhle othi nahamba 12 games singelamisi kakitshengisa ukuthi kulomsebenzi.
Unje kwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngaqalisa udlala umdlalo webhora lo imfana omncane idlala ama-teams awekhomba bathi sebengibonile abekhokheli ibhora ngesikhathi sonaleso uPaul Moyo omaphesikhala yiwo abangithatha abangidrafta abangingenisa ku-junior policies development program eWange Football Club. Lesi bona ngani sifile kathesi ngoba dala phawu sithi ungangena khona phansi ungena ku-system oyozayidlala ngazi udlalela i-Wange first team.
Unje kwa udlalela iqembu leWange waze wathatha umhlalaphansi njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kwele Botswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LDRC nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esetheswa icala lokugqugquzela udlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.